Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 14 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe iqembu le Highlanders kumele lamukele uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kunkampani yesiphathamandla esilokudlelwano lebandla leZANU PF na.
Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay
inkampani egaya amandla kaGetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luza qhubekela phambili okusolwa ngabanengi.
Aluba siyabona ukuthi amageza atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu kusolar system, amagezi ke anganceda.
Ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kuletha injabulo, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo.
Kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu ebeseziqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa, ndibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Agambe iqembu le Highlanders kumele lamukele na uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million, evela kunkampani yesiphathamandla esilobudlelwano lebandla leZANU PF. Inkampani yeSakunda Holdings eqondiswa ngumnumzana Kudata Gwirei olobudlelwano lebandla leZANU PF esetheswa ukungethembeki yazise ukuthi izaphathisa iqembu leHighlanders leDynamos ngemali engamadola ayizigidi eziyisithupha. Kodwa abanye bathi iqembu leHighlanders lingemukeli limali ngoba ingahlambulukanga. Bakhona njalo abanye abafana lomnumzana Abel Khumalo, umlandeli oqinile weqembu leli, abathi akula ukubi ngokwamukela imali le.
Yebo Chris, ngiyabonga bhuti ngokungena kuhlelo. Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay from iSakunda, to iSakunda Holdings, ngoba isponsorship ayila political condition le sponsorship.
Zona zikhona na ezinye indlela ubona bezingasetshenziswa ukuthi iqembu le Highlanders lithole imali engayisiyo le ekaTagwirei?
Ya, ziningi indlela ezingasetshenziswa liqembu ukuthi sithole imali engayisiyo le. Kungayisiko ukuthi ngiyayisola le mali i-sponsorship le evela kubaba uTagwire. Iqembu kufanele libe modernized, lenze okwenziwa ngamanye amaqembu umhlaba wonke nje. Okunye okubalulekile kwakhona kuyukuthi kuthengiswa ama-replica jerseys ngemali e-affordable. Ungabheka nje recently kule ndaba ka Cristiano Ronaldo, ubonile imali abathengise ngayo izikipa lezi ezibhalwe Ronaldo. Within 3 days imali abamthenge ngayo, abamsayine ngayo, ibisiphendukile nje ngokuthengisa izikipa. I think imali singafunda inhlelo ezenzakala eSouth Africa kumbe ngale kuphesheya ukuthi iqembu liranwa kanjani. Singafunda okuningi, singalijinja, singalitransforma iqembu lethu libe professional. Okwamanje sisebunyameni nje.
Zona izombusazwe ubona zingena njani kwezenguqu, ezemidlalo yenguqu? Abantu baphonga ukukhala yini
bese saba umnyama ngelampisi kulokuthi bathathele imali evela kutagwire iqembu liqhubekele phambili.
Angiyiboni mina Chris inkinga lapho nge sponsorship le njalo akula political condition ku sponsorship le iqembu alethathe imali lisebenzise imali libhadala ama players sithenga amanye ama players siwin league dala sagcina league okuwini league. So akula political condition, akula political interference kule sponsorship. So abakhala bangakhala kodwa iqembu lifuna imali ngoba sisenkingeni ngendaba yezimali because of i situation eseZimbabwe, amakhampani avala, akunalutho, akunamali.
Umnumzana Abel Khumalo ngumlandeli weqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luzaqhubekela phambili kunyanga ezilandelayo ukusolwa ngabanengi. Uhlelo lwabe inkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokuchithela abantu amandla kagesi ngenhloso yokuwalondoloza lusolwe ngabanye. Linkampani ithi isitiji sewange esisebenzisa amalahla ukugaya amandla la silodubo njalo imitshina yedamu leKariba iyalungiswa ukubangela ukuthi amandla asilele elizweni. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyikuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo ezicakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe, so nxa songasela amagetsi sesiyodala indlini lapho sithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani. Uhulumende lo sesithwa senzima silwa kithi angazi ukuthi udubobani olungasisiza thina nxa sizisengasisiza sibe ngcono lati emakhaya.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasi phazamisa kakhulu imisebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicator ama-customers ami igetsi bile selihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyacommunicator, ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni iqunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line
ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenziwa njani ukuthi amagetsi kube yinto ngoba kukhangani into le asonto isihlala iyabuya ihambe kube ngani sokusiba ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathola nzima kubo-2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathi ngxenye, but sesibona futhi sesibuyela back kulesasimo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green, basebenzisa isolar energy. Kwamanye amazwe basebenzisa njalo i-wind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system, amagezi ke anganceda. Sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga, i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought uswela manzi nxa usebenzisa ike hydro system uyabonga sela magezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okunengi ogoqela ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi.
Nxa sikhangela iNational NDS 1 ilama set goals okufaneleke siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. Sizabona ke sizabona ama industries sehlisa ke ama working hours ngokuthi akula magetsi, lama industries njalo equma ke inani labantu emsebenzini ngokuthi akula magetsi. Laba abalama order kufaneleke bawa deliver lama targets bayakwehluleka ukuchaya ama targets abo ngokuthi akula magetsi.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa. Unkosazana Priska uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukunithiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kulethe injabulo kwabaningi kade bengasela msebenzi, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo. Lelo lizwe lehlise izinga leziqondiso lezi laya kusibanga sesibili, i-level 2. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ukwehliswa kwezinga lokuvinjwa kokuhamba nokusebenza kwabantu kusiya ku-level 2 asibone ukuthi kuzoba nomahluko omkhulu ngokuba abantu endleleni abasebenza ngayo sebelokhu nje abantu behamba bekungasafani nangonyaka ophelile, okusho ukuthi ngempela khona ukuhlangana kwabantu njengoba abantu sebebathola nalowo mjovo abanye besawuthola, kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu bese siqhilazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Khona okungaba kubangele ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo kuyini, ukuthi abantu sebelandela na imigoqo ngokupheleleyo, kumbe kukhona ubangela ukuthi bathathe leli nyathelo?
Ngicabanga ukuthi leli nyathelo lithethwe ngoba abantu bese bezojwayela kakhulu bagcine kungelula ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengaboni mhlawumbe imehluko umahluko 10 ngoba abantu sebekujwayele lokhu kugula kahlehle. Nakhona abantu beshona, abantu sebefike kuleso sigaba besokuthi bafuna ukuthi bazame ukuthi bayiphilele, kanti ke besokuzofika kulelo zinga elokuthi ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi kugcine sokuba nokungalaleli uhulumeni, lokho esingakubiza ngecishe i-civil disobedience ubone kusenzakala nangesikhathi lapha kade kutshontshwa izinto kugqekezwa izitolo. Kubalekile khona ukuthi ngalesi sikhathi abantu besalalela uhulumeni ake athi ukuyekethisa ukuze abantu bangajwayeli ukuhlala esimeni esingasihlanga esiyenza ukuthi bagcine bedelela. Ngakho sibona ingathi kunembangela ezifana nomnotho nokusebenza kwabantu nempila kahle yabantu, ngoba umnotho izinga lawo lehle kakhulu kanti abantu kubonakala ukuthi abasanelisi ukuphila impila kade beyiphila. Abanye besibona ukuthi kukhona uphando belukhona lukhomba ukuthi abantu abasabukeli TV, abantu nemshwalensi abasayikhokhi ngoba abasakwanelisi. Ngakho uhulumeni bekufanele ukuthi ukuze imisebenzi iqhubeke khona abantu banelisa nokuyiphilela avule ayehlise leli zinga.
Bona amanombolo abantu ababhubha bebulawa yi-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus ahamba njani lezinsuku?
Empeleni singathi thina lezibalo ezabantu abaphethwe ngumkhuhlane ngeke sisho ngampela ukuthi likhuphuke kangakanani, kodwa lokho esikuthola ukukhomba ukuthi izinga selehlile ukusukisela abantu baqala ukugonywa kumbe futhi njalo ukusukisela kupheleni kobusika. Izibalo sezasuka lapho kuyizinkulungwane ezingamachumi kusiya kuyizinkulungwane ezinhlanu nezine kuhambela kulelo zinga ezabantu abatholwa benalo mkhuhlane. Kanti ngendlela esibuka ngayo sibuka sengathi lokhu kungenzeka ukuthi kungahambisana nezinga lokuhlolwa kwabantu ukuthi bangakanani abantu abahloliwe nakhona izibalo zokuhlolwa zibukeka ngathi zisasaphakeme kodwa ke izibalo zabantu abatholakala nalomkhuhlane lithe ukwehla kancane kanti njalo indawo ezinjenge Western Cape lapho kubusa khona iqembe liphikisayo le DA kumbe kuneliphete khona bagculisekile ukuthi ukugonywa sokuthe kwehlisa inani labantu abangena ibhedlela njalo nabadinga usizo oluphuthumayo.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi abahlabeleli abathi uJa Prayzah loKiller T bavinjwe ukuphuma enkundleni yendizamchina eHarare okwamahola amane bevela kwele South Africa ukuyacula emcimbini kade ulamalunga awecele lezano PF elithiwa yi-G40. Umcimbi lo ubongokunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Atma Molai. Amalunga e-G40 kade semcimbini lo abalisa umnumzana Sevia Kasukuwere, Walter Mzembi loLeo Mgabe. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukuhlolisisa okwenziwe inhlanganiso yentatheli izindaba zakwele Bhilitane iveze ukuba ibandla lezanu PF lisakhokhelwa ngomunye umnumzana Robert Mugabe lafumbathiswa imali ezinkulungwane ezingamakhulu ambalwa yinkampani ye-British American Tobacco. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
MDC kaNelson Jamisa ake lichiyane lokukhampeni emadorobheni liphume phandle likhampeni emakhaya njengezanu. Abantu bemadorobheni bayayazi into abayifunayo, udubo lusemakhaya. Phumane emakhaya, phumane emakhaya. 2023 sesondele, lingabe likhuluma lisemadorobheni.
Salibonani basazi we-Studio 7 nabalaleli, besicela amakhosi akithi uSteng Rafael Khumalo mabe ngamakhosi asendlunkulu kamzilikazi, cela basilwele baphakame ngokwesikhosi, hayi ngokokuhlakanipha. Cela baphakame ngokwesikhosi esizweni kubonakala ukuthi kunamakhosi, hayi ngokukhuluma nje ngokupheleleyo. Siyasidinga isilo sakithi mzilikazi. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Yeyi, lapha sizafuna ukuxwayisa abantu ngale ndoda le uChamisa lena engafuni ukuthi atshintshe anikeze ibandla lakhe elinye igama. Abantu kumele benanzelele khona lapho ukuthi uma ezovota esebenzisa leli gama elithi MTC Alliance nabo Monzora besebenzisa igama elithi MTC Alliance, lokho kumele amaNdebele evule ke amehlo ebone ukuthi laba bantu bonke basebenzela izano. Ngoba uma uChamisa evota ngo-MTC Alliance, uMonzora i-MTC Alliance, ozowina obvious kuzoba nguMonzora. UChamisa nyeka wine ngoba nangu nemali leyo kumele iye kuye ayanga kuye, imehlo le kungakavoti. Kumele abantu bevule amehlo bevotele umqondisi moyo bemnikeze ithuba mhlambe engaphucukisa ngapha eMandebeleni, ngoba lento yasempumalanga iyabonakala ukuthi yakuphi. Uma uChamisa ngumholo oqotho, kungani engatshintshi enikeze iparty yakhe elinye igama kulokuba elokhu elwela igama? Igama yilo elinamandla kumbe abantu basekela yena? Abantu basekela yena, akatshintshe igama, ayekele ukulwela igama into engenancedo. Ngiyabonga.
Linjani abantu bonke emagumbini amane omhlaba. siyabonga indaba elisinika zona ku Studio 7 suku zonke ezingakhethi inhlango othi sithi qhubekani ngomsebenzi kona ngapho madoda dina sikhona apha ekhaya khona apha sihluke silwisana labo bona abantu abahuquluzi into emali isayo njengayifaka lakini lapha iyi-1 kanti why amaphathi wonke lawa amanengangaka babhizi bayalwa babangamabizo babanga yonke into babanga amahofisi babanga i-simple name kodwa bechiya i-enemy imile lapha ababoni yini ukuthi into leyo abayenzayo kusiyafika u-2023 akula nto abazayithola kambe shuwa bona abantu be-MDCT shuwa bafuna into abayifunayo phela lokho abakwenzayo sikho ukuthi ngaze bethathele uChamisa igama lokuthi MDC Alliance asikho ukuthi ukuzenza abantu babavotele abantu bayakwazi ukuthi khona omonzora laba vele basetshenziswa izano so akuncedi ngaze bethatheni ngaze benikwe imali yezano kodwa nxa sokuvota abantu asebavotele bavotele MDC Alliance nale kaChamisa abantu njengeminyaka yonke kodwa ke esikhala ngakho yi-split sevote ngoba abanye bazavotela iyalani 5% kati eyavotela omakhuphe layo still 5% liyalancadi ngezelela kuChamisa kade kuyabangcono kathi why amaphathi wonke la engabambani omthwakazi ozaphu u-MDC Alliance u-MDCT konke amaphathiphathi konke kuloku okuvukayo kuncancane kubambane kube into eyi-1 ukuze ukhiphe izalo ngoba lokhu abakwenzayo lokhu badlala iy'ngqondo zethu la bantu la siyabona
Studio 7 ngiyanibingelela nonke enisebenzela ku-Studio 7 obaba uNtungameli Nkomo ngithi hhayi siyabonga izindaba elisilethela zona ngesikhathi esifanele lezazisho zonke ezenzakala emhlabeni siyabonga ngithi nje ngilimukisa abantu isizwe sikamthakazi ukubana i-MDC Alliance ne-MDCT lezi ezileke ziletha ingxabano zileke ziletha ingubo emnyama esizweni sikamthwakazi nampo mafa labo baleke bephethe evotelani MDC Alliance votelani liyekela ukuvotela umqondisi umuntu olitshela into eliyibonayo esegcekeni kuthi nje abantu isizwe sikamthwakazi sometimes angazi ukuthi kusuka kuvaleke kuphi alekelane lokusapotana namashona lawo amashona la asebenzisa isizwe mthwakazi lina eleke liphethe umafa ngapha votelani MDC Alliance akulikwishona elingafa labuswa lindebele angeke ayenzakala loko kufanana nje le ngifananisele nje bulala inyamazana emva kwalokho ibisiyanikezwa amathambo idla amathambo kunini ku-MDCT befakwa kuphalamente kutwa amaphalamente lamakhansela akula nto leyo odwa eyenzakalayo into zonke zibonelwe emashoneni le impucuko yonke yenzakala emashonaland kunini MDCT leyo ileke ukuthi ayinansi bangenile amakhansela lamaphalamente kodwa ayikho le nto eyi-1 engathi khona ne bayenzile esizweni sikamthwakazi ngapha okwabo nje kuzoletha kuphela ukuthi bethole amavoti behlala le kuma-ekhoni ephalamende kungalanto abayenzela abantu asikhathele ngalabo abantu
bantu be-Studio 7 labalaleli labo bonke nje ake ngicela ukuthi umbono wami lezami kuwufaka abantu kubalwe okhuluma ngundebele esendaweni yasensuza kwa-11 emgosi umbono wami kanje la ngibone ngani kusukela ngo-1980 soku-over 40 years kusiya ngale kwakhona i-ruling party ayikaze yadliwa okwenza ingadliwa kwini singaboni nxa sesisiya kumavoti so siyaqalisa ukudabukana phakathi ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe isitate sokuthi ongamaphathi okhala konke ngani kuthiwa kuyabumbana kube into eyodwa kungaba into eyodwa kususe lokhu esingakufuni ngeqiniyo kungasuka kube sokushewa ke okuyizikhundla khundla 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 kwabonakala ngasakambi kuhle sokungomunye oyilida kwesinye isikhathi uyabe ekhipheka ngaphandle kwalokho konokho esikwenzayo senze enye into emangalisayo. Okwesibili, ngizama ukuqondisa indaba kaNelson Chamisa le. UChamisa engawomeli ku-alliance, engawomeli ku-MDC alliance ngoba nxa ewomela ku-MDC alliance kugcina kusiqedela uthando eso sibone ngani ukuthi ukuthi abantu abadlala ngengqondo zethu kutho ukuthi vele bona kahle kahle kabafisi kukhiphizana kodwa ngani bafuna ukhiphizana kabakuzwisisa uMunzora wathathwa izano yamfaka kiwo. UMunzora ngowezano vele siyakwazi kuhle izandla yayingatswankirayi uMunzora wayithatha ingatswankirayi utswankirayi wehluleka ukunqoba umgabe wehluleka egcekeni 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 so laye futhi uChamisa asozamnqoba umnangagwa ezilongo besenza so abantu laba kabamanyani bebe yinto eyodwa kuqala bekhiphe ibandlaleli siboneni ukulandela i-next step. Please please siyacela bakithawu siyacela sihlobo liye silamulele khangelani izihlobo zethu izihlale kude kangakanani kambe akulizwisi buhlukini khonoko impilo ephilwa lapha kuleli lizwe leli siyazi siyikhiphe nini sonke ibhizinesi yemali sokuyavuka sokuzavuka i-election ulo sefomu yakhe sokuyabuya i-election ulo sefomu yakhe sokuyabuya i-election ulo sefomu yakhe kambe libondi ukudlala ngumdlalo omunye lo. Ngiyabonga kakhulu nxa kuyukuthi iStudio 7 kade singithanda ukuthi sihamba phosa all over abantu abaningi sebezizwela iqiniso lamanga. Ngiyabonga
yazi mina ngomunye wabantu abaseZimbabwe engihleli ngikhangela into ezenzakalayo ngifana lamanje eZimbabwe nje kugcwele abantu abayizukula bodwa iqiniso lihle ngoba into ekhona is about corruption not about the political party. Into efuna ukukhitshwa ngeZimbabwe corruption. Makhalis are very corrupt. MDC very corrupt. Ama-councils are almost wonke headed by MDC. Wamkhangela uzombona umuntu ongele for the past 5 years or 10 and council MDC. Ungambona manje uyasenezihlathi seyisitedema usenezitende usenezindlu omunye usele-touring company whatever. That's a sign of corruption. Into edinga ukuqedwa ngeZimbabwe corruption. Abantu bazama ukukhuleka nje xa udinga ukukhuleka ngoba eshi abantu laba bayafana bonke shona ndebele kuyafana but I thought amandebela was ayithandi lawo azama ukukhetha nawodwa kube ma-MPs amabeli amathathu who can say something ukuthi angabeli hlumi nemandebeleni hatshi nge-tribalism but ke libone nje ukuthi abantu behlukene.
Lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika untombazana odabuka eZimbabwe esebenza ezokulingiswa eHollywood ngapha kwele Melika uPauline Tanya Fie ubikwa edingwa izihlobo zakhe ngoba engaziwa ukuthi uye ngapi. UTanya ubikwa wagcina ukubonakala eflatini lakhe lisendaweni ethiwa Hollywood Bowl ngeviki edluleyo. Kolunye udaba, ilizwe leMelika izolo lize laqeda imicimbi yokukhumbula ilanga lokuhlaselwa ngabahlamuki be-Al-Qaeda besebenzisa indizamchina ezahluthunelwa abachayeli bachayelela kuzakhiwo ezimbili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seMaryland uMnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usuku lo luka 9/11 okutsho ukuthi September 11 ngokutsho kwabo lapha eMelika kwakulosuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zabo. Abanye sasesebafitshane abanye sasendane ezitshiyeneyo kodwa iminyaka yonke abeMelika bayalukhumbula lolu suku babona ukuthi abantu bayakhamba bevakatshele lapho sokuthiwa khona kuse One World Center lapho kwakule zakhiwo lezane ezimbili ezatshawa ngamaflamayichina lana. So lusuku abaliqakathekisayo kakhulu lapha eMelika esikole abantwana kuyatshela ukuthi sokumele kuke kuthule kwesikhathi esithizwe kukhunjule labo abadlulayo.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 leMelika?
Nxa ngiqathanisa leZimbabwe angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanayo ngaleli ngoba izehlakalo zakhona ngezijeneyo nje kodwa singakhangela ukuthi ngenyanga le ephelileyo lapha kuyake kukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe lapho abantu abafabesilwa abanengi bakhona besilwa belelwa impi yenkululeko. Yizethakalo ezijene njengoba sengitshilo ngaphambili, kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asebalahlelwa impilo yabo ukuze kube khona ukuthizwa kuhle kungaveli.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seMaryland. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.